isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo lamhla ngesonto mhla ka 20 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje kube lokuxokozela kukhetho lwama-primaries kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, njalo kwezinye izigaba ezifana leHarare kukhetho lolu lumisiwe.
I-43 iyakhali ithi wona bona ama-MP wafuta anjani akhondese ukuvota. Saka yiyo indaba ekhona kuphela, kunyani indaba i-43.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati usegcizelele ukuthi ibandla leZANU-PF liza kwamukela impumela yokhetho lingase linqotshwe. Siza kuzwa isiphathelane lamasiko abatsha kanye lokho lokuwona lo umsakazo wenu weStudio 7. Kube lokuxokozela kukhetho lwama-primaries kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kwezinye izigaba zelizwe, lanxa kwezinye luqhutshwe kuhle. Kobulawayo, umeya waleli dolobho uCouncillor Martin Moyo unqotshiwe ngumnumzana Tinashe Kambarami ukuthi amele uWard 3 ngamavoti ayi-170 aka-25. Amanye amakhansila anqotshiweyo nguGladys Masuku loNefat Sibanda. Kube lokuxokozela ePutiriro 1 Community Center eHarare, lapho bekuqhutshelwa khona ukhetho lwama-primaries afanayo. Abasekeli baleli bandla kuWard 43 bathi ukhetho lolu alusoze luqhubeke ngoba kufakwe abantu abangabafuniyo, ngakho lumisiwe. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcwele.
Ngabasakhulayo labo abaka Ward 43 ebandleni le-MDCT ngesikhathi bevimbe isango lokungena phakathi eButiriro 1 Community Hall besithi ngoba bafuna kwenziwe ukhetho lokudinga ozamela isigaba hatshe lwamakhansela kuphela, njengalokho obekubikwe yiziphathamandla zaleli bandla ebeziqhuba lolu khetho. Lezi ziphathamandla ezingathandanga ukukhulumisana lentatheli zindaba bezizihlalele phakathi ngesikhathi kulalokhu kuxokozela phandle lapho obekusenzelwa khona lolu khetho eButiriro. Omunye wabakhulumisane lalumsakazo ngesikhathi kusalindelwe ukuxazulula lolu daba ngunkosikazi Kate Mpengesi.
Lapha kukhanya kulabantu abathengiwe ukuthi benze ukuthi ama-elections, e-primary elections, avele angasayenziwa ngoba babe bebona ukuthi umuntu yabe bemfuna kala bantu. So babe besenzela ukuthi babangele umsindo kwenzela ukuthi vele kungavoti. Akungithokozisi ngoba abantu lapha sithi imisebenzi ezindlini sibuya lapha ukuthi sizokhetha abantu esabefuna ukuthi basikhokhelele. Umuntu kadliwe ngepeni, nxa umuntu efunwa ngabantu ayisocala phela lokho, aso into abangamzondela yona. So lokho kuyasidabukisa ngoba sishiye labantwana sathi imisebenzi sisithi sibuya lapha sizovota manje sokukhanya sekuthi.
Okusekelwe ngunkosikazi Sikhangezile Mpofu obezophatheka kulolu khetho lwama-primaries eButiriro.
Hayi indaba eyenzakala lapha i-43 iyakhali ithi wona bona ama-MP wafuta anjani akhondese ukuvota. Saka yiyo indaba ekhona kuphela, kunyani indaba i-43 thina be-33 sihlale siphansi akubantu eyenzakalayo. Ukhetho lulapha ngolokudinga ama-council, asikafiki kuma-MP. Ukhetho lapha ngolokudinga ama-council.
Okunye okucunule abalandeli baleli bandla le-MDCT eButiriro yikuba bathi batshelwe ukuthi kwenziwa ukhetho lwamakhansila kuphela, hatshe lwamalunga edale lephalamende. Intatheli zindaba bezingafunakali kulo mhlangano kuthiwa ngabathengisi beZANU-PF. Abanye bazame ukuhlasela intatheli zindaba kodwa besaba ngoba sebethuselwe nguConstable Kahia wenkambeni yamapholisa eGlenview. Ngesikhathi lolu daba lulotshwa bekungakazakala ukuthi luzokwenziwa na lolu khetho lobahatshi ngoba bakade bevimbe esangweni bebesemba phansi besithi kabafuni kunikezwa abantu abavelela emahofisini amakhulu kodwa bafuna inkokheli abazikhethela yona. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umsakeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati uthi ibandla lezanu PF liza kwamukela impumela yokhetho lingaze linqotshwe. UMohati uveze lokhu esegungwe eGwanda South lapho kusungulwa ngokusemthethweni iviki yokunanza amasiko izolo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kokwethula umbiko okunanzwa kweviki yamasiko eCulture Week, uMohati uthe ibandla lezanu PF lizimisele ukuqhuba ukhetho olunokuthula njalo ukhuthaze izakhamizi ebulamba ukuthi zimanyane zisebenze ndawonye ukuze ilizwe lithuthuke. Lapho simbuza ukuthi baza kwamukela na impumela yokhetho lapho bethe banqotshwa, uMohati uthi abasoze bagengula uhulumende okhethe nguZulu.
If you lose, you've lost.
Onjiwe udliwe, onqobile unqobile. Izanu PF ayisiwe lamandla. Abantu beZimbabwe yibo abalamandla. Abantu bangasikhupha siyaphuma. Singenzani? Ngoba liyabe selisikhiphile. Izanu PF ayibuswa libutho. Njalo ayisilo butho. Ayikho unkamba zebutho. Ku-Operation Restore Leaders asokutho lathathwa mbuso. Baba ngumvukelo wabantu lephalamende. Wonke umuntu wathi kahambe umgaba. Ngabe kwakulibutho. Wayeza kotho. Kodwa uzihlalele kuhle nemizi emzimwane azange wahlukuluswa.
UMohati uthi kakwazi lokuthi kugqilibezelwa njani kukhetho njalo uthi ikomishini ebona ngokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC iluhlangothi oluzimele lodwa olungelani lebandla lezanu PF. Uthi bavumelana lamabandla aphikisayo ukuthi kubunjwe ikomishini.
Angazi mina ukuthi kurigwa njani njengoba ngivele ngingazi lokuthi unqotshwa njani kukhetho.
I don't know what rigging is all about.
Angazi ukuthi bakuthatha ngawuphi izanu PF izaqilizezela ukukhetho. Ukhetho lukhutshwa yizeko ezimele yodwa. Akula muntu wezanu PF kuzeko. Angazi ukuthi bakuthatha ngalokho.
Esethula umbiko wakhe wezamasiko, uMohati uthi kubalulekile ukuthi uZulu akhumbule amasiko akhe ikakhulu ngalesi sikhathi kukhangelelwe ukhetho. Uthi uZulu kumele ahlalisane kuhle lanxa kulokwehlukana kwembono ngezombusazwe.
We come from a long way. And it is time.
Bakithi sivela khatshana njalo sowuyisikhathi sokuthi leli lizwe liphumelele. Singakwenza lokhu nxa sibambile kulokuzwanana. Akumelanga sixabane, sikhuthaza izizalwane zeZimbabwe ukuthi zihambe kukhetho ngokuthula, kungabi lokuxhobozela, kube ukhetho olungela ngxabano.
UMnumzana Mohati uthi umhlaba uzimisele ukuncedisa leZimbabwe kodwa usafuna ukubona ukuthi kambe ukhetho luzaqhutshwa ngokuthula na kungela ukukhonona.
Njengomsekeli kamongameli ngike ngathunywa ngumongameli ngisiya emazweni ase-Asia le-Europe ngisiyabatshela ngombuso wethu lalokho esikumelayo. Bathi kwakathesi siyenza kuhle kodwa basamelele ukubona ukuqhutshwa kokhetho ngokuthula kungenakuthandabuza nempumelo. Singehluleka ukwenza lokho umhlaba uzasijikela. Unceba indlebe ngowakho.
Kulo mkhosi lapho bekunanzwa khona isiko lababirwa bekuleziphathamandla zikahulumende ezibalisa uMnumzana Abednego Ncube lo kazembe kazembe izinduna amalungu edale lephalamende kanye nezakhamizi zebulamba. Ngimele Studio 7 ngisegungwe ebulamba ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert Ncube. Okwamanje ke silichiyo kwesikhatshana ezandleni zikaGibbs Dube we-Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamla sikhuluma ngokuthi abantu bangathi besuka ekhaya bethetheni baye emazweni kwenzani ukuba lohlupho lokuthi bagcina besilwa abanye begcina bengazani abasahlala ndawonye into ezinjalo. Sifuna ukwazi ukuthi kambe kuhamba njani kudaba lolu. Yikho manje ke ngilomnumzana Nkosi Nathi Ndlovu, lo mama ke uShila Sibanda ukhona ngale eBhilitani. Masibanda kunjani?
Ngiyaphila Dubele njani lina baba?
Hayi siyaphila kakhulu. Baba Ndlovu kunjani?
Ngiyaphila mfowethu.
Yes, kale ngawe Masibanda. Khona ngazani kulo hlupho sibili. Ubona ngani kwenziwa kwini konke lokho?
Uhlupho lona lukhona sibili kakhulu. Imina mbona ngathi into eyenza ukuthi singasalandela amakhasi ethu nokuthi kube lama-divorce amaningi ngu-insebenzi. Umsebenzi walapha ule pressure kakhulu. Abantu thina sisuka sigijima simsebenzi sikhohlwe ukuthi masingomama lo baba. Kuyini okufanele sikulungise sikuyenze endlini and then imbangela lapho ukuthi uthola ukuthi mama uvuke ekuseni emsebenzini ubaba la uye emsebenzini kubuye ebusuku sokubuya kuphela kulala kusasa njalo nje akusela ukuthi kuyahlalwa phansi kubheka iTV kuphekwe kudliwe lihlangene vela kusela into ehlanganiswa endlini ukuthi libonisane omunye ubuya le mali yakho omunye la ubuya lapha ehloso ukuthi ubuya uze ubuye ehloso ukuthi ufuna ukuyenzani and le nto yabuyihlosile ubuya lapha ukuthi ngifuna ukuthi isikhathi esingaka sengile zinto zama akusiyikho umuntu obuyakuhlosile so khona kwana kuyenzela ukuthi ugcine selingathathisa zwane endlini omunye la esedonsela lo omunye la esedonsela lo ngoba sigijimisa imali imali yibe gejimisa kuzokugcina abantu bengasazwani omunye ethi ngcono lami ngisihlalele ngedwa ngisebenze ngenza into zami layo omunye ethi layo ngcono ngisebenzele ngedwa ngomsebenzi lo
ye siyakuzwa baba Ndlovu wena ubona njani udaba lo
ya lami uyazicithe mvumelane lo Masibanda uyazi ukuthi lento ivele isivamile esikhathini samanje sikhila kule nsuku uyabona njengamanje mina ngisesouthafricanis unkosikazi usekhaya side mpela isikhathi lokuhlala isikhathi eside singabonani so lento ilobungozi kakhulu ngoba nginje mina ngilana uthothi ngiyahlule kuzivamba okanye yena la esekhaya ehlule kuzivamba ngoba angithi umuntu vele noma esemthathweni kodwa uyakhulunyizwa mhlawumbe umuntu wesifazane uyakhulunyizwa umuntu wesilisa ombonayo lapha ahlangana la ikhona ngoba umuntu uphile emhlabeni angithi angeke ngithi masenithandani senithethe umuntu sibaya mhlawumbe siphile kuplanethi sobabili so ukungazibambi kusuka kube khona mhlawumbe ke ngithi okunye kubangwayelayelo ukuthi isikhathi samanje siphila kizo thina as abantu esibashadayo basuka bengasalaka ngogogo angithi umuntu bethi uma esiye emendweni ngesikhathi sakudala beqale ehlalele ezalukwazi zimlayo ukuthi umendo uyabekezelelwa kanje kanje ukuthi zonke izimo ahlangana nazo noma mina ngingubaba ngingathola ukuthi ngiyaphelelwa ngamandla mhlawumbe enkonzweni yasendlini yebhedrini kodwa uyakwazi ukuthi ambekezelele manje abantu bamanje bayenda kuphela angazi noma yikushota kwabogogo ngoba ukufa sokwaba ngabo ukuthi ogogo abasekho noma ogogo bamanje baphila isilungu abasakwazi ukulaya abazukulu uma umuntu esiye emendweni ngokunye futhi okwenza ukuthi imishado igcine ichitheke uyabona kuba nzima kabi yabo ngoba umuntu uma angayesemendweni wakhe esehlangana lobunzima obunjalo obunjalo kunye ngubalileyo akayi kugogo ukuthi ayembikele ukuthi gogo ngihlangana lesimo esinje esinje uhlupho olunje olunje uya ebantwini abalingana layo ntanga bakhe abazomtshela ukuthi hayi wena indoda yenza kanje maningi amadoda ngaphandle ugcina lapho kubangafuthi ukuchitheka kwemizi uyabona
ye siyakuzwa kwelapho-ke
sibisengozi kakhulu
ye sibise umadawu madawu khonoku ke okhulunywa ngubaba lapho ukuthi abanye abantu nxabe phuma emendweni kabalaywa njalo ukuzibamba ungazani kuyakhathaza kakhulu ngicela ukuthi angamafitshane khona
ye ngiyavumelana lapho ukuthi yebo akulaywa kodwa abanye babe belayiwe mina esengibona kakhulu osesuke igijimisa sesikhohlwa ukuthi ubaba lo mama vele endlini kuba lo baba lo mama into esigijiswa kakhulu yimali sigijimisa imali esingeke saphinda sabalayo yabo umuntu ekhetha ukuthi mina ngangcono ngiyibe njani ngizihlalele ngedwa ngizisebenzele ukhohlwa ukuthi umuntu uyakhula ukanjani sikhohlwe futhi amasiko ethu ukuthi vele ngamasiko ethu thina vele umuntu wesimama ufanele nomuntu ongubaba amthobele lo baba la ehlonipha umuzi wakhe into ezifana lazo nezo kodwa la emazweni into nje eyimqokoko eyenza ukuthi abantu beze behlukane sigijimisa imali
hayi nyalizwa-ke zihlobo zami ngithatheleli ithuba ukuthi mbonge umama uShila Sibanda mphinde mbongeke lo baba uNkosi Nathi Ndlovu sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo olivalelise emoyeni ngumthembo sithemba uCape Stube lilale
sigcina amasiko
wethu
ungakusenziwe
mani
kandlela ubaba
mkhulu
siyabonga Kipsi luyalandela uhlelo oluphathelane labasakhulayo silo Mike Hove weStudio 7
ngi kudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayigobe lamhla kuhlelo ngixoxa lonkosikazi Duduzile Nyirongo ongusakhulayo olilunga lomanyano wePOVO noma People's Own Voice eHarare okhangilukungena kukhetho kulumnyaka encentisa ukuba ngukhansela weWard 7 eHarare masihambeni kuye siyezwa okuningi ngomkankaso wakhe
okwamanje bengidistributha ama-flyers ami ngitshela abantu ukuthi mina ngingubani ngingabona iflyer yami engilayo yabile mini manifesto yami yokuthi umsebenzi kakhansela ngokwenzani yabisithi mina nxa ngizaba ngikhansela wenu umsebenzi yami yabulo njalo nxa ngingalimelela ngizalimelela ukuthi lokhu lalokhu lalokhu ukuthi kuyenzakale iflyer yangikhona bengihamba ngizinika abantu ngikhuluma labo nxa bele mbuzo abayibuzayo inamba yami ye-WhatsApp ngiyabanika ukuthi nxa belamanye izikhalazo abalazo bentshele ukuthi zilungisiswe so yikho kade okwenzakala kathesi kucampaign yami
um abantu bathini kuwe nxa sebetholile ithuba lokuxoxa lawo
ey abantu bayangiyamukela imibuzo yababembuza yona miningi eminye imibuzo ngekuthi kanti wena vele indawo uzimelele wedwa eminye imibuzo ithi kanti manje nxa uzangena wena kucouncil uwedwa uzayenza njani njengoba ungamelela ngenye iphathi uyakwanisa uyayini ukuba effective khona ngale nxa ungasuwo memba yephathi eminye imibuzo yabe ngiyibuzwa ngeyokuthi unxa singakuvotela uvotela bani njengoprezidenti wakho sumva kwathoni upresident omvotelayo ngubani
what happened to evo my vote my secret
ayebethenile ukuthi ha mna besemba tshela ukuthi ha wena uyavotela upresident omfunayo uvotele lo mp omfunayo ubusungivotela mina
awungitshele-ke kwawungangene kwezombusazwe ngaphansi kwebandla le-MDC elezanu kulamabandla amaningi ezimbabwe vele izek ishilo yathi kule over 100 parties why run as an independent
okwenzakalayo ukuthi mina ngiphunguba yi-citizen nje anzake ngibe yimemba e-any bandla so ngayenza i-decision yami ukuthi ngifunguba ngikhansela sometime last year ukuthi mina ngijoyin ibandla ngibe sokunye besengiphuze kakhulu ngoba kuyasomele ngiqathi ukungena kuma-structures abo ngikhona ngizaba le-right yokuthi ngiqashi ukwenza kwama-primaries abantu babengangazi anake libone ukuthi ama-primaries ayenzakaleyo so far iseni okule ndaba eziningi kuyabe kunabantu abakhona phakathi kwamphana ababe aye that position mna ngangena khonapho yeso kuyenza ngani ukuzoxabana la bantu so kuyabe kungeli indawo yangikhona ukuthi mina ngibe ngukhansela ngibe ngikwanisa ukuthi ngimelele ukuba ngukhansela kumaphathona lawo
hhayi sikuzwile kahle-ke mayisi awusitshele-ke ngamafishane ngale manifesto ukuthi ithinta iy'ndawo ezinjani
allright imanifesto le yazwa ngokuzwa ukuthi abantu bakhalelani ama-concerns abo akuwoti ngikhuluma la bantu so inginekwenza isikhathi yabe kulezi into engabe ngizitshelele kodwa izizinto engathi ngiqalisa ukukhampeyna ngangishiya kuzwa ukuthi kanti indaba ezikhona lapha ngezami okokuqala abantu bathi ukhansela wethu vele asimazi ukuthi vele ngubani asikaze simbone saphonge ukumbona lapha savotela khona nalamhlanje asikamboni so mina ngithi ha all right mina ngizabe ngilamasejari njengodokotela kuyabe kulezi khathi lapho elabengiyabe ngikhuluma lani ngixoxa lani senza ama-meetings lani kuyabe ngiyabe ngizavula futhi le sejari yami engizabe ngivula kwamanye amalanga ngama-specific times amanye ngifulabe libuya lingibona lintshela ama-concensini ngiyabe ngile-open office yebeukuthi ngiyabe ngivula ikhona suku zonke kodwa amalanga amanye amalutshwane nje kwezinye izikhathi then futhi ngiyabe ngifuna ukuthi ngihlangane labo ngisenza ama-meetings labo
gqibuhlelo utshela abontanga ukuthi bangakuthinta kanjani ukuze bathole ulwazi oluthile ngomkankaso wakho
allright i-whatsapp number yami ngu-0785573040 kulalaba abaku-twitter i-twitter yendo yami @dudumo dudumo
hhayi mthwakazi omuhle limzulu unkosikazi Duduzile Nyirongo okhangilukungena kukhetho kulumnyaka kwanele kwalamhla masidibane ngeviki ezayo olivalisayo ngumike hove libe leviki elishukela
le yi-studio 7 esakaza ezimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-voice of america ese-washington
yebo 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 mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we-studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ngesizwe ukuthi untungameli inkomo Studio 7 usiphatheleni kwezokholo lwesiKristu.
Ikutivana kuhlelo vuselela umoya igama nguntungameli inkomo. Lamhlanje silomfundisi Angliston Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga nkomo, ngiyabingelela abalaleli.
Uphethe uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje sizathola isifundo sethu encwadini kaJohane, usahluko ngo-3 uverse ngo-16. Leli verse lijwayeleke kakhulu esithanda ukukhuluma khona ngothando lukaNkulunkulu. Sizakhuluma ke kuleli verse sihlanganisa le verse elikwabaseRoma usahluko 8 uverse 31 sisehla layo. Lithi iBhayibheli sithola uJesu ekhuluma lesikhulu sabaJuda, uNikodima. UNikodima uyabuza ukuthi mfundisi ngenze njani kuba ngibona umbuso wezulu. Bakhulume-ke baxoxisane, uJesu amtshela ukuthi kufanele ukuba umuntu azalwe ngokusha. Kuphakathi kwengxoxo yabo labo silekho esithola khona uverse 16, uJesu ukhuluma loNikodima uthi yena ngokuba uNkulunkulu wawuthanda umhlaba kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba lowo nalowo okholwa kiyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo. Uverse 17 abesithi ngoba uNkulunkulu kayithumelanga dana emhlabeni ikuba ulahle umhlaba kodwa umhlaba usiliswe ngayo. Kuthiwa wathanda umhlaba kangakanani kangaka kakulinganiseki. Uthe sewuthandile wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Isizathu sokunikela ngendodana yakhe yikuthi lowo nalowo okholwayo kiyo angabhubhi abe lokuphila okungunaphakade. So sikhuluma ngoNkulunkulu osithandayo lanxa silahlekile emhlabeni, izenzo zethu zibambuka kuntando yakhe. Lithi iBhayibheli konke njengezimvu silahlekile, uNkulunkulu lanxa kunjalo akasidelanga akasideli, wasithanda kangaka. Sesithandile kangako wanikela ngendodana yakhe ukuba insindiso ingeyalowo nalowo. Akulakuthi ungumJuda, akulakuthi ungumChina, akulakuthi ungumhlobo bani. Lithi iBhayibheli ilowo lalowo okholwa kuyo angabhubhi. So indaba eqakathekileyo indaba yokuthi sikholwe uNkulunkulu. Abesethi umpostoli Paul eloba kwabaseRoma uthi pho siza kuthini ngalokhu, uba uNkulunkulu engakithi ngubani ongamelana lani. Abesethi yena ngiqinisile ngithi kungaba yikufa, kungaba yingelosi, kungaba yikuhlupheka, kungaba kuyizinto ezikhona, kungaba kuyizinto esizayo, kungaba ngamandla, kungaba yikudepha, kungaba yikutshona, kukho konke okukhona. Akula lutho oluzasehlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Ngithanda ukuthi ngikhuthaze sonke esingabe sidlula kuzigaba eziningi ezishiyeneyo zempilo, kunento eqakathekileyo ofuze sihlale siyazi yikuthi uNkulunkulu kukho konke uyasithanda. Uthando lwakhe kalulamkhawulo. Lithi iBhayibheli kwabaseRoma khona fane sifale khona uverse 28 uthi upostoli Paul konke kusebenzele ebuhleni kulaba abamthandayo uNkulunkulu. Abesethi yena kuwaye encwadini ka-Isaya ngo-40 athi lanxa udabula emlilweni, lanxa udlula emfuleni okhukhulayo, kangiki ukuthiya. So konke lokhu kusitshengisa ukuthi uNkulunkulu uyasithanda, and yena uma esithanda usithanda ngokwempela, akasikhohlisi. So-ke kuyinto eqakathekileyo sisahambe emhlabeni
ukuthi oqala sikhole kuJesu siyabe ethandweni lwakhe.
Akuyiqibe mfundisi ubabeke enkosini abadubekileyo labadabukileyo namhlanje.
Siyabonga ke sikhotha umsamakhanda standard. Baba wethu osezulwini siyabonga umsalo othando lwakho. Siyabonga ukuthi izwi lakho elimqoka eliliqiniso liyekhulumile ukuthi wena wathanda umhlaba kangaka waziwanikela ngendodana yakho ezele yodwa. Babona amandla wonke siyathandaza ukuthi uthando lwakho luqhubeke luvama ezimpilweni zethu eliqhubeke baba lubonakala. Ezimpilweni zethu lanxa sisidlula ekudabukeni sidlula enkingeni sikwazi ukuthi wena uyasithanda njalo uthando lwakho lomqotho. Babona amandla wonke sikunika udumo ubukhosi nezibongo zonke ngegama lenkosi uJesu Kristu. Amen.
Amen mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Siyabonga.
Hayi siyabonga, siyabonga nabalaleli.
Lapho besivuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Iyalandela impumelelo yemidlalo yePremier Soccer League. Emidlalweni eqhutshwe lamhla, iHighlanders leCapes United kube yi 0-0, iShabani Mine leChapungu, iShabani Mine 0, iChapungu 1, iDynamo 0, iFC Platinum 2, iTriangle 0, iBlack Rhinos 1, iMtare City leHerentals 1-1, kuthi-ke iZPC Kariba 1, iYata 0. Phakathi kweNishroot leBulawayo Chiefs kube lingujiki loBhanqa 1-1, iChicken Inn 1, iHarare City 1, iNgezi Platinum 4, lapho enqobe khona iBulawayo City 0.
Manje uzinjenje, Alleluia, 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 Manje usunje, because we live manje. Because we live on a Sunje, because we live on a Sunje, because we Alleluia, 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 Usugo uchicho enyangwe nawe usunje.
Umculo weBlack Mambazo vesithi Alleluia. Singehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Kube lokuxokozela kukhetho lwama-primaries kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, njalo kwezinye izigaba ezifana lePutu Rero eHarare ukhetho lolu lumisiwe. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahati usegcizelele ukuthi ibandla leZANU-PF lizakwamukela impumela yokhetho lingaze linqotshwe. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.